kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlazi mashumi mathathu kunqabakazi 2017 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngibule ukuthi lizwe ukuthi kuyini esilakho ngaphakathi kwethu le message yethu esilayo. So ngiyalibonga lonke ma-chairman, women's league, war veterans, collaborators, detainees, lonke eliwile yona mhlalapha.
Abasekeli bebandla lezanu PF batshengisele eHarare njengendlela yokuveza usekelo kunkosikazi Grace Mugabe njalo beswela untombazana waseSouth Africa othi watshaywa ngunkosikazi Mugabe.
Kuluma ngama-individuals laba ababotshwa kumbe bathunjwa bathatha esingasakwazi ukuthi bakuphi. Especially eZimbabwe sikhuluma ngabantu abanjengabo Patrick Nabanyana, sikhulume ngabantu abanjengabo Babu Chizuze, sikhulume laye ubaba uJaisi Damara.
Abalwela amalungelo oluntu bachothoza uhulumende weZimbabwe phezu kokunyamalala kwabantu abagoqela uItai Tsamara ngesikhathi kunanzwa ilanga labanyamalala ngezizathu ezihlukeneyo emhlabeni jikelele. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazekile ngokwehluleka kwehofisi yezithupha lencwadi zokuzalwa ukuthumela izisebenzi ukuthi zizobasiza ngalezi ncwadi bekhona le eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bebandla leZanu PF batshengisele ezitaladeni zeHarare namuhla njengendlela yokuveza usekelo lwabo kunkosikazi Grace Mugabe. Njalo besola untombazana waseSouth Africa othi watshaywa ngunkosikazi Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingoma beziculwa beziveza ukuba ukhona okhulunywa ngaye lanxa engazange abethwa ngegama. Umsekeli womgcini sihlalo welinye icele labalwa impi yenkululeko elikhokhelwa ngunkosikazi Mandita Webhi Chimene, umnumzana George Mlala uchasisele uZulu ngesiqokoqela salokhu kufola okubizwe ngesiphangiphangi.
Ngivule ukuthi lizwe ukuthi kuyini esilakho ngaphakathi kwethu le message yethu esilayo. So ngiyalibonga lonke ma-chairman, women's league, war veterans, collaborators, detainees, lonke eliwile yona mhlalapha. Ndiyatshengisa ukuthi umama ule support, umama ulabantu. Lonke ngiyakwazi ukuthi libuye lapha lizebhikela ukuhlukuluzwa kukamama uDr. Grace Mugabe.
Wathi yena labanye bakhe bengasoke bambukela nje unkosikazi Mugabe ochazwe njengomama welizwe ethukwa mihla yonke.
So ngithi mina kaku umama uDr. Grace Mugabe kayisiyo ukuqala. Nxa ungafuna ukuhlutshwa nguye, don't harass her husband. She will respond. This happened to Queen Shepa, go to the Bible. This happened to Lozi K. Fazi ngalo bengula. When things were getting tough, abantu sebedelela ukuthi lo bengula iyagula. Lozi K stood up.
Inkulumo yalo zithi ngumgcini sihlalo uQobo wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Mandita Webhi Chimene ilandule udaba lochefu ebiwa yafakelwa umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wacina esiyakwelatshwa eSouth Africa. Oqondisa uhlangothi lwenhlelo zeZANU PF enguye njalo umphathintambo wezenzakala elizweni uDr. Ignatius Chombo uxwayise abekade bekulombuthano ukuba mabazithinte lanxa ekhuthaze amapholisa ukuba abophe bonke abasebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ukuthuka lokweyisa inkokheli kakhulukazi uMongameli Mugabe lomkakhe. Bebekhatshwe ngamapolisa abezanu PF befola bevelela ezigabeni ezehlukeneyo zedolobho ukuzabuthana esigodlweni sebandla. Isimanga yikuba amapolisa manye ancitshe imvumo abasakhulayo bamabandla aphikisayo ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo ehofisini yommeli wakwele South Africa eZimbabwe bekhonona ngokuvikelwa kwankosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ngoba engumkamongameli phansi kwesivumelwano se-diplomatic immunity. Bekuleziphathamandla zikahulumende, abaphathintambo abambalwa abangamalunga njalo e-Politburo kanye lozulu embuthanweni lo owenzelwe ezanu PF headquarters lapho bekuchaywa izilogani zokuchothoza ukungezwani lokufuthelana ebandleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele ananze ilanga lokukhumbula abantu abanyamalalayo ngezizathu ezichiyeneyo namuhla abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe becothoza uhulumende phezu kokunyamalala kwabantu abagoqela umnumzana iTaiza Mara. Ilanga le-International Day of the Victims of Enforced Disappearances lahlelwa ngomanyano we-United Nations ngomnyaka ka-2010 ngenjongo yokukhumbula abantu abanyamalalayo lo kukhuthaza uhulumende ukuthi bahloniphe amalungelo alabo abaphikisana labo. EZimbabwe baningi abantu abaphikisa umbuso we-ZANU-PF asebanyamalalayo abafana lo-Patrick Nabanyama, uPaul Chizuze, uRashiwe Guja loZamara. Sixhume igqwetha elilwela amalungelo oluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli umnumzana Tinei Mukwewa.
Nxa sikhuluma ngabanyamalalayo sikhuluma ngama-individuals laba ababothwa kumbe bathunjwa bathatha esingasakwazi ukuthi bakuphi. Especially eZimbabwe sikhuluma ngabantu abanjengabo Patrick Nabanyana, sikhulume ngabantu abanjengabo Babu Chizuze, sikhulume laye ubabu uTaiza Mara. Lokhu kusicabangisa ukuthi uhulumende wethu ulokhe esenza ezinye izinto ezingani ziphithana ngamalungelo abantu ezifana nalokuthumba abantu ebebanyamalalisa.
Kahle kahle ungathi uhulumende weZimbabwe uyayihlonipha na imithetho emele ilandelwe ngamazwe omhlaba ikakhulu elondoloza amalungelo oluntu?
Kusobala ukuthi uhulumende waseZimbabwe kule mithetho ayilandelayo abona ukuthi engayilandela kule minye ayalayo ukuthi ayilandele imithetho efana naloku kwakathekiswa kwelungelo lobuntu, imithetho efanana le the right not torture. Uthola ukuthi iZimbabwe iphuzile ukuratifya kumbe ukusayina imithetho leyo enjengabo torture. Even though eZimbabwe itorture isavunyelwa kusisekelo sombuso, uthola ukuthi amapolisa lokhe bekusebenzisa uma bengabopha abantu abangani bakhuluma ngamalungelo abantu. Uthola ukuthi abantu amapolisa lawo athatha abantu abathayi okungavunyezwayo ngumthetho owamalungelo abantu.
Indaba kaZamara yona ingaqedwa njani? Uzulu weZimbabwe kanye lemuli yakhe bengathola njani lokhu esingathi yiclosure?
Esingani sikukhangelele and abakukhangeleleyo imuli kaZamara bafuna ukwazi ukuthi uZamara ungathi uyaphila na? Uma wafa wabulawelwa ngathi? Nxa kulo mzimba wakhe ungathi ukuze bawuthathe bawungcwabe?
Umnumzana Tinei Mukwewa ligqwetha njalo ungumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli sixoxelayo ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngokwehluleka kwesiphathamandla sehofisi yezithupha lencwadi zokuzalwa umnumzana Tobayo Mudede ukuthumela izisebenzi ze-ofisi yakhe ukuthi zizobasiza ngalezincwadi kwele South Africa. Bakhathazwe njalo isaziso sokuthi izithupha zabo zamazenge abazithweleyo kazisoze zemukelwe ekhethweni oluzayo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Umnumzana Tobayi Wamudede umemezela ukuthi izisebenzi zeofisi yezithupha zizakwethekelela indawo ezijene elizweni zitholisa abantu incwadi zokuzalwa izithupha kanye lencwadi zabomuye. Lobanje loluhlelo luzasiza kakhulu abangelazo lezincwadi eZimbabwe. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi azizwisisi ukuthi kungani ofisi yezithupha ingathumelanga ezinye izisebenzi emahofisini eZimbabwe kwele South Africa ukuze kusizwe izinkulungwane zabeZimbabwe abakuleli abangelazo lezincwadi. Isiphathamandla lasebandla leProgressive Democrats of Zimbabwe umnumzana Mpiyezwe Nare uthi uhulumende wazimhlophe ukuthi le imigoqo yokwenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke kulolu khetho.
Abantu mostly abaku-diaspora ngabantu abahamba kudala izithuba zamaplastiki zinga-introduce. So ngomnye umsebenzi ukuthi abantu babuye bazolungisa izithuba zamaplastiki, baphinde babuye bazoregista, baphinde babuye bazovota. Uyabona ukuthi le yindlela nje uregistrar general ayisebenzisayo just ukuthi arigele for iZANU-PF.
Lobanje lohlelo luzaqala mhla ka-4 Mpandula kuze kube sekupheleni kwaLwezi. Iningi lithi lithola ikhefu lokuya ekhaya kanye ngomnyaka, ngakho akusuke kube lula ukuyathatha lezincwadi. Abanye bakhala ngokuthi labalalo ithuba kuzabathathela imali eningi ukuthi bagade besiye ekhaya njengoba bezanikezwa izithupha zesikhatshana, kubuye kudingeke futhi ukuthi balande eziyizo nxa sesiphumile. Ezinye izikhalo zivela kulabo abalezithupha zensimbi osekuthiwa azisoke zisebenze ekhethweni oluzayo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu kuzakwenza iningi labasemazweni behluleke ukuvota njengoba sekuzadingeka ukuthi bayethatha lezi ezamanje ekhaya kata kulula ukuthola imvumo emsebenzini loba imali yokugada.
Ma kuthiwa izithupha lezi ezensimba zisafunekala ukuthi zisetshenziswe eZimbabwe, kunikezwa abantu nje less than 6 months abantu bengaphandle, abanye baseZambia, abanye bakuphikophikwa njengoba sigcwele kangaka umhlaba wonke. So indlela yokuthi kungavotwa kahle ekhaya.
Abanye bathi besabela njalo ukuthi uhulumende uzathatha izithupha zabo abaphe lezi ezesikhatshana ahlale kuze kufike ukhetho bengakazitholi lezi ezifunekayo bese kuthiwa kabasavoti. Umnumzana Nare upha uhulumende ingqobe zokuthi acabangisise ngenyathelo lakhe leli akwenze kube lula ukuthi abasemazweni bathole lezi ncwadi.
Ukuthi ngabe bevele befuna ukuthi abantu be-register, ngabe bayafaka maybe ba-facilitator that ukuthi e-consulate sikhona ukuthi abantu bakhona ukuthola izithupha embassy, abantu bakhona ukuthi bathole izithupha. And thina as PPDZ we are appealing to ama organizations anjengabo SADC, abanjengabo United Nations ukuthi no, they should intervene, abangenele.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Sipho Moyo uthi njengoba kusobala ukuthi ngesikhathi sonke sokhetho uhulumende usebenza katalala ukuvalela abasemazweni ngaphandle, kuzafuze abasemazweni laba bamelane lesimo esesikhona.
So engingakugqugquzela kumaZimbabweans amaningi ukuthi nxa lolu hlelo soluqalisile abenelisayo ukuyafika ekhaya lasemahofisini lawo siye register ukuvota silungiselele lolo khetho oluzayo.
Ukhetho luka-2018 lukhangelwe ngabaningi njengokhetho oluqakathekileyo kakhulu ekukhombiseni ukuthi kusukela lapho iZimbabwe iyavuka kumbe iyachabalala. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum. Sixoxa ngesinqumo sikahulumende esokuthi abantu abalezithupha zensimbi kabasoze bavote kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uPraxedis Jeremiah uxoxa lonkosazana Sithule Nicole Chuma ozalelwe koBulawayo wakhulela khona kodwa wazothuthela eNgilandi eminyakeni elitshumi lanhlanu edluleyo.
Salbonani balaleli, igama lami nguSithule Chuma, ngiphuma koBulawayo. Ngingapha England, sengileminyaka engu-15 ngafika lapha, ngihlala ngase-Manchester, kwela ko-Queen.
Wenza msebenzi bani vele?
Mina ngingumongikazi.
Wavele wasuka eZimbabwe ungumongikazi?
Hayi, ngafika ngazama ukufunda lapha njengabaningi nje abafika bezama ukuthi labo bezama inhlalakahle.
Kungani wangena emsebenzini wokonga?
Lapha elizweni leli yomsebenzi kwesinye isikhathi oyabo ngani yasebenzeka nxa isafika plus ngendlela nje ulimi lwethu ukuthi eminye imisebenzi kuba nzima ukuthi uyithole noma kuyiwo ofundeleyo ekhaya kuba nzima. So kwesinye isikhathi kuba ngcono yenze nje.
Ubuye lemuli?
Ngathi ngabuya ngingedwa kodwa ngazojoyinwa imuli lo mna wami labantwana bami.
Babuya benganani abantwana?
Hayi, babuye bevele sebekhulile, abancane ababili abazalele la.
Kunzima okunganani ukukhulisa abantwana nxa sisemazweni?
Kunzima kakhulu ngoba sebesisa ukuthi ngabe silabadala ekhaya, siba lo mntwana wokuqala, abadala ogogo, mama, obabakazi babesincedisa ukugcina abantwana. Wawuvele ungeke watsho ukuthi lo mntwana ngoba wawumbamba umunyisa kuphela, umntwana wayengomuntu wonke. Kodwa lapha elizendeli kuba nzima ngoba umntwana ngowakho wedwa, ukuthi uthole abantu abakuncedisa ukugcina ngoba wonke umuntu uhlala nje gijigijima ngemsebenzi lalokuyana.
Kuthi lalapho eseyi-teenager?
Ye, aba khona kakhulu ngoba abanye basuka beqala ukuthi besebenzama ukuthi bethatheke ngosiko lwalapha bekhohlelwe ethole ekhaya. So wena nxa uzama ukubacebisa ubafundisa ngelethu siko sokungani thwa uyababandlulula ongani uyabahlukumeza bese kugcina lokuhluphana phakathi kwemthetho yaleli lizwe ngoba bona kwesinye isikhathi indlela thina sakhuliswa ngayo babe bengayinanzeleli ukuthi thina yikho esikwaziyo, babe sebebone ngani siyahlukumeza abantwana bethu.
Sengike ngabona enkundleni zokukhulumisana ezokuzilibazisa oFacebook ukhuluma ngenhlelo ophatheke ngazo.
Inhlelo esizenzayo thina siliqembu labo mama, saqalisa i-group okuthiwa iqoka izindlovukazi manina amahle. Sahlanganela silokuthi sincedise ekhaya, sithengele izibhedlela ingubo, sisebenza sisonke sibambene. Omunye lomunye ukwanisa ukuthi encedise ngalokhu akwanisa ngakho, especially indaba zezibhedlela. Kathe sesincedise izibhedlela ezifika ichumi nxa ngingaphambanisi ngezingubo. Sancedisa lakosiphepha kuze kube lo monakalo, sahambisa lokudla, sabancedisa nje langengubo ezingu-120. Isebe sizama nje ukuthi siqakathekise ubuntu bethu khonokuyani kwakudala ukuthi kwakusiba lelima abantu behlanganele bencedane. Futhi ngapha eNgilandi sincedisana ukuthenga izindlu lokuthi sibe nje ngabantu bamabhizimusi ekusiyafika engxenye iminyaka emine kumbe emingaki. Nanze ukuthi ule labo mama asebenze lokhu lalokuyana, sebethengile izindlu ezinje labo sebekubhizimusi enje enje. Yikho esizama ukuthi sikuthuthukisane njengabomama bakugqoke. Kuzoba silenye igrupu eye kuzama ukuncedisana ngesikhathi nxa kungaba lo monakalo umuntu ebhujelwe. Siyakhipha imali sincedisane kweze umthwalo ube lula. Into nje sizizama yizona ziyane esakhula sizibone ekhaya ukuthi abantu babehlanganela kungaba lo monakalo, abantu bebhode bekhipha nje noma idola noma impuphu. Thina-ke sikwenza ngemali ngoba sihlala endaweni ezitshiyeneyo lokuthi sihambelane.
Lapho lincedisa izibhedlela la libe le mikhosi na yokubuthanisa imali khona ngabo ngaseNgilandi?
Asikaze sahlanganela nje, sizaqala ukuhlanganela lonyaka ngo-December, but siyabhala khona phana ukuthi hayi kulinyanga sincedisa lesi sibhedlela, asikhiphe nini imali abantu befake ngoba sile akhawunti yethu yeqoka izindlovukazi. Noma nje kulinyanga lezi ezidlulileyo besingani sisilele ngoba mbone ngani sasibe lezinto eziningananyana ade sizenza kunyanga le edlulileyo, sisilele ukuthi sihambise imali kodwa kuleyi sizahambisa ezayo. So siyabhala khona phana kuqembu lethu ukuthi asikipheni imali nje abakwanisayo sebekhipha then sesihamba kuyathenga ingubo siyabhala ukuthi kukhume imali engaka sifakela amabizo abantu abafakile imali ukuthi abantu abakhiphile nguzwani dozwani sesisiyathenga ke ingubo
lolo ke uhlelo okhulume ngalo lokuncedisana ukuthenga izindlu luhamba njani
uhlelo lolu kana kwakusenziwe ekhaya okungani ngama-club ukuthi siyahlanganela sivumelane like okokuqala siqale sathenga indlu enyangeni lezi ezimbili ezidlulileyo besingabomama abawe-36 sathenga indlu yethu yakuqala singabomama so sathi sesiyirenoveta sesiyilungisa singaqeda ukuyilungisa sesiyithengisa sesiyabelana imali leya kathesi then usiqala enyangeni leyi sizabe sithengelana izindlu ukuthi ngenyanga sizabe sithengela omama ababili so singavumelana ukuthi imali ingakwanisa ukutshaywa ngabantu ngenyanga imalini singavumelana sesikhangela ke ukuthi indle singazikwanisa ukuzithenga imalini bese sizilungisisa umuntu lo muntu ithole okwakhe ukwenzela ukuthi siyaphutha umnyaka sibe sonke sesikwanisela ukuthi saba lokwethu nje njengabo
ma. Unkosazana Sithule Nicole Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi obexoxa lo Praxis Jeremiah. Ngesonto umanyano wabantu abadabuka emazweni angezansi kwezwe kazi leAfrika abahlala eMelika oweSouthern African Community USA. Uqoqe umbuthano wokujabula bendawonye kuwoswa inyama kudliwa kujatshulwa. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mzobanzi Ncube oyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Akuqakathekile kakhulu ukuthi njengoba sinje singabantu beSouthern Africa uyabona ukuthi nxa sithole ithuba lokuthi sibuye sizohlangana njengoba ubona kunje silabantu beZimbabwe, silabantu beSouth Africa, beBotswana, beZambia, beNamibia. Kuhle kakhulu ukuthi njengoba singabantu sivele eAfrica so eSouthern Africa abantu besadake kakhulu. Sihlangene sizozikhulumela nje inhlupho zethu, sizama ukuthi sibe lobudlelwano kuhle.
Kodwa saphatha udaba mayela ngamasiko. Angithi lamhlanje vele sikhangela ukuthakazela lamasiko ethu njengabantu abadabuka kuzanze lezo kazi leAfrica, iSouthern Africa. Ubona ngathi amasiko ethu ayafana na?
Well, amasiko ethu ayahambelana, okay. Angeke ngithi ayafanana. Ngoba kumele ukhumbule ukuthi sonke nje majority of us eSouthern Africa singabantu esingathi singamaBantus. Okay. Uyabona? AmaBantus ngabantu esikwazi ukuthi ihistory yasitshela ukuthi ngabantu abasuka eCameroon bonke and they migrated bonke bese Southern Africa kunje kunje ngezikhathi zama 1000 years ago eliwaziyo khona ngale yabona so singabantu banye
ubona ngani uhlelo lolu kungaba wathi ngibuze ngesingizi ngaba yi example ukuthi ithuba likhona ukuthi thina njengabantu abadabuka amazwe na chiene singabamsana
akakhulu sibili because uyabona ukuthi actually what we have observed in the diaspora you'll see that in the diaspora we really never have qualms that are there existing in Africa because in the diaspora kunye njengoba kathesi kunje kulaba South Africa kulama Zambians kulama Malawians lapha sonke sibambene siyazikhulumela siyazikholisela uyabona even labantu bakita beZimbabwe abantu bakhuluma kulama tshona lamandebe kulama differences siyazwosela siyazikhuluma uyabona in the diaspora we never really focus on our differences too much and that is exactly what we need to emulate to in ekhaya
umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezichotoze uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethekelela ezemvelo oluthi uzodwa abantu waseSouth Africa ulakho ungabi khona embukisweni weHarare International Carnival kulandela ukukhonona kukankosazana Ayin Nira labanye. Asizweni umsakazo lodumo Ezra Chisa Spanda, unkosikazi sakhile lilinalo mpostoli Midi Ntube bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7. USpanda usungula lingxoxo.
Ngoba isumuntu ovela ngaphandle Dube uyi-artist we apply kuhamba kusona sivote bakhala ama videos bese ukunika isitifiketi sikaboyi sebamnika sebakubukile bakuthola ukuthi hayi awunanto eyenzakalayo lo muntu abantu abaphuma ukuprocess benza ngathi umuntu ohamba emapunapuni emgwaqweni akayenzi into enjalo uwenza ine discrete area environment evikeleke kathethe uhamba ku carnival dube asinanzelele into le ibingaso iso Harare International Carnival. Yipi Zimbabwe International Carnival, meaning ukuthi abantu bavela all over the world. Kune abantu base Brazil. Laba bona last time babe njani? Ngoba ukuthi babe lokuzintanjana abantu, ivele lidlala phansi.
Madube,
uke iqiniso Dube, imajority yabo mama ka Thesi thini lu olutsha sibilo lohamba ka Thesi. Hayi sisembatho sangaphansi. Sisigqoka mase sifike emalangeni abo mama. Abo mama abanisi sihambela vele sinjalo. Only that kuphela abangasozibona ukuthi umama lo ohambe njalo kodwa iningi labo mama bazihambela libe njalo bevele bengaqhoka njalo kudala kwavele kuvunula nginje lami ngilazi izigqozo kuvunula nxa sokufika ama festival afana la amasi imvuselelo yamasiko esintu lesindebele ngiyavunula ngizihambele nginyabile problem ngoba bengikwazi ukuthi ngiqoke into zami zamasiko into zami zesintu
sesilomfundisi lapha ke uApostle Imagine Dube.
Yebo baba.
Nantu udaba umfundisi sibili udaba likaZodwa wabantu.
Sokubuye nazo into zama carnival lezi esasivele esakhula singazibonanga thina eZimbabwe. Kodwa ke mine ngingakhuluma ngakho ukuthi ubunqulo lobu busuka kube too much. Ngiyabezwa abantu bathi ye uzodungena endaweni ezivalekileyo. You must be in South Africa to understand ukuthi sikhuluma ngani. Kube le abro eDurban manje ngoJulayi. Into emdlalweni okugidima kwamabhizodi ayiDurban July. You should have seen into ekade igqokile ubenqono nje umntana nabantu ezihambele. This is a public place. So ukuthi abantu bathi bona hey uyangena endaweni ezinjani ubuntu kathi society yona isitheni Dube isipermissive kangaka isociety yonke into isiright akusela nto erongo.
Umpostoli Midian Dube, unkosikazi sakhile lili na lo Ezra Jesus Panda umsakazi oloduma. Kwezemidlalo lamhlanje, sikuqembu le Highlanders. Umsekeli kamqeqeshi uAmin Somapiri, sechiye umsebenzi. Umqeqeshi ngokwakhe uErol Agbay, kasela ndlela yokucatsha ngomunwe, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weRoyal Albi ngomvulo ulobele inkokheli yeqembu leHighlanders incwadi esithi imbangela yokuba iqembu lebhoso lingadlali kuhle yokuba akuzange kuthengwe abadlali abazothatha indawo zabagadli ababalisa uPrince Dube kanye loRodrick Mutuma bona sebeyadlalela amanye amaqembu kanye lokuthi umsekeli wakhe uAmin Somapiri umudla izithende. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube uthi ngemva kokuxoxisana loSomapiri phezu kwalolu daba lo mqeqeshi uthethe isinqumo esokuba kungcono ahlehle achiye umsebenzi ukuze uAgbay aphefumule ngcono.
Sasesixoxa ke loPiri nawathi hayi yena umsebenzi wakwenza ngenhliziyo ekhululekileyo ngoba usebenzele iHighlander umntwana weHighlander kodwa nxa ubaso wakhe embona engani ngumuntu omdonsela edakeni kungcono ukuthi ameceleni ukwenzela ukuthi iqembu liphumelele nxa kuyikuthi nguye olenzela ukuthi lingaphumeleli kungcono ameceleni ngenhliziyo enhle ekhululekileyo aphe ukhotsho Agbay thuba lokuthi ayenze konke angakwenza kwenelisayo eyedwa ukwenzela ukuthi iqembu mhlawumbe lingaphumelela.
UAgbay ubecele ukuba asebenze loCosmas Thano Zulu kodwa iqembu likwalile lokhu ngesizathu esokuba uZulu wasuswa esikhundleni ngoba engezwani loSomapiri. Njalo uMelusi Mabaleka Sibanda nguye ozabe ephathisa ndawonye loPeter Nkomo ongumqeqeshi wabonozinti. UDube uqhubekele phambili wathi yena inkokheli yeqembu ikhangelele ukuba kube le nguquko ekudlaleni kweqembu leHighlanders kulandela ukuthiya umsebenzi kukaSomapiri.
Sikhangelele ukuthi kuzaba lokuguquka nxa kuyikuthi limqotho leli lokuthi bekungabe kungelampumela ngoba bekulokuphazamisana lo msekeli. Sesizabonake ukuthi kuzahamba njani. Sikhangelele ukuthi bazibutheke abafana baziphakamiseke umqeqeshi wabo atholekele emhlomelo edingakalayo ngoba akusela isikhathi sokudinga umthakathi khathesi. Nxa umthakathi elokhu engakatholakali akutsho ukuthi logulayo usezaze sifele simphethe.
Iqembu leHighlanders lizadlala lele.
Kwanele kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungameli Nkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.